So we see card descender ba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izindaba bonamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 12 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkundla yendizamtshina ye Robert Gabriel Airport ike yacitha amandla kagetsi izolo, okwenze abanye bacabangele ukuthi amapholisa afuna ukubopha intatheli zindaba uHopewell Jingono obevela phetheya lapho akhuluma makona kubi ngohulumende. Ibandla le-Citizens Coalition for Change liphathisa imuli yako Elvis Nyathi owabulawa izizalwane zakwele South Africa elokitini le-Diepsloot ngemali.
Siyawazi ukuthi ukuletha umuntu osethule usuka la emzini njengeGoli kuthatha imali engonganani.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqale izolo lube labantu abalutshwana.
Siyaqhubeka sikhumbuzana njengabantu, sinikana ijubuthi yokuthi asihambeni sonke singakatholi lawo mathuba okubana rejista ukuvota ukubana sikwenze lokhu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkundla yendizamtshina eRobert Gabriel Airport ike yacitha amandla kagetsi izolo, okwenze abanye bacabangele ukuthi amapholisa afuna ukubopha intatheli zindaba uHopewell Jingono obevela phetheya lapho akhuluma khona kubi ngohulumende. Amaphephandaba lemisakazo kahulumende kusukela ngeviki edluleyo abesethula indaba ezicothoza uJingono ngoba ethule amazwi akhe emhlanganweni wezamalungelo kaZulu eSwitzerland esithi uhulumende weZimbabwe ulenkohlakalo njalo uyehluleka ukunakekela uZulu ezibhedlela ezingasela mitshina yokwelapha imvukuzane. UJingono wengezelela wathi omama abakhulelweyo bathwele nzima ngokusilela kwendingeko zezibhedlela. Lokhu kucunule abebandla lezanu PF abamsukele ngelokuthi ugcona ilizwe ngalokho umthetho ozabopha abahlambaza ilizwe ophakathi kokubunjwa wepatriotic bill sokumele wethulwe ngesiphangiphangi. UJingono ubefika eHarare izolo ntambama kuze kucitshwe amandla kagetsi. Kodwa ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi akula okubi okumehleleyo. Umphathintambo wezokuthwalwa umnumzana Felix Mona utshele iStudio 7 ukuthi amagetsi e-airport acitshwe ngumbane kodwa okwemizuzu emilutshwana kakhulu. Ibandla le-Citizens Coalition for Change liphathise imuli yako Elvis Nyathi owabulawa izizalwane zakwele South Africa elokitini le-Diepsloot ngemali. Umuyi othiye unkosikazi wakhe labantwana abane ubikwa ezabekwa kobulawayo ngomgqibelo. Imuli yakhe ilokhu idinga uncedo lwemali ukuze yenelise ukuhambisa isidumbu sakhe lokuthi ayengcwatshwa. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kube le delegation kumbe iqula labantu elikhokhelwa ngubaba uMathe ongu-chairperson we-district eJohannesburg. Sifike sakhulumisana ngemuli labangane lezihlobo lathi saba nokuncane esiphathisa ngakho lanxa isimo sinzima. Ibandla lincedise ngemali engange-R6,000 okwanamhlanje, kodwa kuyukuthi lokho kusuka le mizamo yokuthi kuqhutsheke kusenziwa engathi i-fundraising kumbe ukudinga imali ukuze kwengezelelwe. Ngoba umsebenzi siyawazi ukuthi ukuletha umuntu osethule usuka la elizweni njengeGoli kuthatha imali eningi okunganani. So siyabonga bafundi bafowethu abasekolini ngegestshale abayenzileyo yokuthi belulisandla bancedise lokho kusaqhubeka kusadingadinga. Sikhuthaza njalo ukuba nabanye abafowethu abakhona egoli lanxa bengasomalunga ebandla lethu bancedise, ngoba silahlekile sonke njengabantwana bezimbabwe. Aso nto yephathi, aso nto ngabani, into yethu sonke njengabantwana bezimbabwe. Isihlukule esenzakeleyo siyasibona ukuthi wonke umuntu bakithi aphatheke entweni le, kuncediswe imuli umufi abuye ekhaya.
Manje lusakhona yini olunye uncedo elikhangelele ukuthi luye phathisa imuli yakwenyathi?
Njengoba sengishilo msakazi ukuba ingcebo yethu lokho ivuliwe ukuba abantu baphosele bancedise, lathi kasimanga ukuzama ukukhankasa ebantwini ukuba bakithi asincediseni ngalokho sokwehlile kwehlele thina sodwa. So into yemuli yakwenyathi kuphela ngokwethu sonke njengabantwana bezimbabwe. Abafowethu abaphuma besiye eGoli baphunyiswa ngumumo okhona elizweni lethu leli, kodwa besiyafika khongale sebesiyaphathwa njengenyamazana. Ungabukela amavidiyo lamampikisha okufa kwamfowethu uNyathi, kuhlungu kakhulu ukuba bakithi abantwana bephuma elizweni labo besiyaphathwa ngaleyani ndlela kwele yilizwe ngenxa yokwehluleka ukubusa kwebandla leli elikhona leZANU-PF. Ukufa kukaNyathi kusezandleni zeZANU-PF, izandla zeZANU-PF zilegazi likaNyathi. Labanye inkulungwane eziningi kakhulu engingazibalisa ngaziqeda, abantwana bezimbabwe abafele khona phela izweni, labanye abafele phandle ngenxa yokuhluleka kwelizwe ngombuso weZANU-PF. Kodwa lokho sizama ukuludinga njengoba ngisisho, njalo sesilungiselele ukuba mhla umsebenzi sesizwe imolithi umsebenzi ukhona ngomgqibelo wonalo ozayo, siphatheke kakhulu lathi ngokuba khona.
Umnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni seMathebeleland South. Lokhu sikudaba lunye sixoxe lesiphathamandla sebandla le-Patriotic Front, umnumzana Mxolisi Ncube, njalo oyintatheli zindaba eyayisazana lomuyi.
Umumo ukabili, ama South African azondile kakhulu. Sike sabona izolo omunye wenkokheli yentsha ye-ANC khona ngale eDeepsloot esithi yena abasafuni muntu ongumZimbabweni, bekugoqela abalamaphepha labangelamaphepha, ngoba bathi bona abalamaphepha yibo abaletha laba abangelamaphepha befike babondle ezindlini zabo, kukanti futhi bathi bona amaZimbabweni abulala abantu agcwele yonke indawo eDeepsloot. Kungakho abasafuni la kuwabona, abasafuni ukuthi amaZimbabweni ancedise even lesekutholeni ingxazululo yenkinga ezikhona khona lapho eDeepsloot. Kukanti amaZimbabweni wona amaningi ethukile kakhulu ngoba awasazi ukuthi aphephele ngapi, ngoba ekhaya into yabasusayo isasekhona ayikapheli, kukanti lapha bayesaba futhi njalo ukubulawa, lamapholisa sobone esethululelwe. Kungakho abanye sebesesaba khona ukuthi bangatshiswa ngumphakathi kumbe babotshwe ngamapholisa babuyiselwe ekhaya.
Manje ngokubona kwakho, ubona kuphela njani lokho? Kuzaphela yini kumbe sizabona kuqhubeka kunjalo?
Ukuthi lento izaphela njani yinto esingeke siyitsho ngalesi sikhathi, kodwa siphilela ethembeni lokuthi uhulumende uzokwanelisa ukuthi avikele impilo zabantu, kugoqela labo kuza, ukuze lento ingamemetheki iye kwezinye izindawo. Njalo lamacala la adalwayo abantu abathi bakhala ngawo abe South Africa, sikhulekela ukuthi abawadalayo babotshwe kungelani lokuthi ngabe Zimbabwe kumbe ngabase South Africa, ngoba ukumemetheka kwamacala lokhu yikho sokusenza ukuthi lamaZimbabwe angenzanga lutho, agcine esebhifa ngodaka. Kukanti futhi esikunye sikukhulekelayo ukuthi uhulumende yena ngokwakhe izibaphatha intambo bakahulumende, kabatshele abantu ukuthi amacala kawadalwa ngumuntu ngomhlobo othile kumbe ngokuthi uzalwa elizweni elithile. Isigebenga sizahlala siyisigebenga. Kungakho lokhu ukuthi kube sekuthiwa amaZimbabwe yiwo abulala abantu, bona kungela muntu osebotshiwe kuthiwa lo nguye obuleleyo, yikho kusuka kukhuphule inzondo ebantwini. Okunye njalo okungeza ukuthi udlamelo luphele yikuthi uhulumende angakhulumi kuphela ngenhlanganiso ezinjengabo Operation Dula, kodwa kube khona abonakala ekwenza, abavinje ekuhambeni bekhuluma izinto ezingayisizo ngomphakathi wokuza, abayeke futhi ukuthi ukuhamba bengikokotela abantu bebabuza ama passport ngoba lento evigilantism yiyo edale inkinga ezinjengalezi izondo ebantwini bokuza ikhubeka ikhuphuka ngenxa yenkulumo ezimbi eziqondise ebantwini bokuza zisukela kuma politician anjengawe Patriotic Alliance lawe Action SA kunye lenhlanganiso ezinjenge Operation Dudula esezithole umsebenzi wokuzilibazisa ngokuhamba bekhuluma izondo ngabantu bokuza kwele South Africa.
Yena uhulumende weZimbabwe ikhona yini indima angayidlala kudaba lolu?
Uhulumende weZimbabwe nguye yedwa ongayenzi ukuthi lento engalapheli. Akayenzi kuphela ukuthi azwelane South. Kufanele ukuthi uhulumende azinuke amakhwapha azibuze ukuthi abantu abale 42 years bezibusa kungani bephaphatheke bagcwala umhlaba wonke lapho abafika khona basetshenziswe baholiswe izimali ezibathuwe langamacala babe yinhlamba emphakathini.
Umnumzana Mxolisi Ncube isiphathamandla sebandla lePatriotic Front. Kubikwa kulabantu abalutshwana kakhulu abahambe kuyabhalisela ukuvota phansi kohlelo lweCommission yezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC oluqale izolo elizweni jikelele. Esikhulume labo koBulawayo bathi bekungelandwendwe kwezinye indawo ezilithumi lambili ezifakwe ukuthi abantu babhalisele khona koBulawayo. Ngakwelinye icele oluka Registrar General lalo luphakathi kokubhalisa abadinga izithupha lencwadi zokuzalwa. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Umkhankaso oqhutshwa yikomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission uqhutshwa elizweni lonke. KoBulawayo kulamaqembu alitshumi lambili i-12. Unkosikazi Sithembiso Khuphe isikhulumeli sezekhu koBulawayo uthi kwakuvele kuhleliwe ukuthi kuzakuba lo mkhankaso wesibili.
I-BVR uphase 1 yenziwa ngoFebruary. Kathesi ekuqaleni kuqaliswa uphase 1 kwakuvele kulungiselelwa ukuthi kuza kuba lo phase 2.
Umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association ukhuthaza uZulu ukungadlalisi leli thuba lokuyabhalisela ukuvota.
Siyaqhubeka sikhumbuzana njengabantu sinikana intshukutshu yokuthi asihambeni sonke singakatholi lawo mathuba ukubana register ukuvota ukubana sikwenze lokhu. Sinanzela futhi izeki sifake lamasenta asilandile indawo zethu ngokuhlala kwethu kuzigaba zethu izabe ikhona nini ngokunjalo senze masinya ukuthi hambe register ukuvota.
Umnumzana Thembelani Dube uthi amaqula awezekhi labakwe Registrar General abathathisa izithupha kumele asebenze endawonye ukuze umuntu eqeda ukubhalisela izithupha ahle aye kuqula lokuyabhalisela ukuvota.
Kodwa sikukhuthazayo kakhulu siyinhlanzo yeBulawayo Progressive Residents Association ukuthi ngabe kuthiwa izingatsha zikahulumende ziyabambana. Ugatsha lweHome Affairs lubambane kakhulu logatsha lwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana abasafunda ezikolo kube yibo abalandwayo besiya balisho ukuthi babe lezithupha njalo ngakusenza kube le synchronization of the department ye Home Affairs leZEC ukwenzela ukuthi umuntu obhalisa ethatha isithupha ahlebe ngumuntu futhi obhalisa ukuvota.
Inkosikazi Melissa Chuma uthi wehlulekile ukubhalisa ukuvota ngoba isithupha sakhe sephepha sidabukile.
Ngithe ngisiyabhalisa ukuvota namhla ababhalisa bathi isithupha sami asikhanyi ngoba sesizimvuthu bathe ngiqale ngithathe esinye ngibe sengiphenduka ngizobhalisa. Sengiza ngamekela lawo abathathisa izithupha nxa sebeseduze lami ngihle ngiyethatha esinye isithupha lami ngikhangelele ukuvota umnyaka ozayo.
Laloba uhlelo lolu luvulwe okwehlandla lesibili umsakazo lo unanzelele ukuthi inani labantu ababhalisayo lamhlanje beliphansi kakhulu kuthi ezinye indawo lapho abezeki abakade bethe bazabakhona bebelokhe bengakaqalisi. Abantu abavunyelwe ukubhalisela ukuvota ngabaphezu kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili i-18 kufanele lo ozobhalisa abe elesithupha loba incwadi esebenzayo yokuhamba kwamanye amazwe. Okunye njalo okufunakayo yincwadi etshengisa ukuba uhlala ngaphi okungaba liphepha lamanzi likagetsi loba elocingo. Kulabo abahlala ezindlini beloja kufanele babe lencwadi evela kumninindlu echaza ukuba ngempela uhlala kuleyo ndlu. Okunye okungasetshenziswa njalo okuchaza ukuba umuntu uhlala ngaphi incwadi ebhalwe ngumqhatshi loba ibhuku lesibhedlela elile nombolo yendlu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America as a Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abafuna ukubukisa embukisweni weInternational Trade Fair ozenziwa ekupheleni kwayo nale inyanga baningi kakhulu. Iphephandaba leHerald lithi usomabhizimusi wakwele Dubai umnumzana Shaji Al-Malk olemali eningi okumangalisayo ibillionaire ukhangelelwe ukufika elizweni namuhla lapho azakhangela ukuthi engasungula amabhizimusi bani eHarare laseVictoria Falls. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sawubona, sawubona Chris Gandhi, sawubona Chris Gandhi. Hawu khuluma noChwane Lengwenya. Eh ngikhuluma ngilana eGoli emsawawa, uNdonga siyaduma. Hawu nami ngithi ngiphose lami ebantwini bakwaMthokazi. Eh bantu bakwaMthokazi anifundi ukubambana, anifundi ukuzethemba. Eh ayikho enye into ezobuya ezulwini iqathake izoyenzakala kunina ningabambananga. Asihlanganeni maqhawe sizwane. Lokuthi ngilokhu ngidumisa into zabomakhelwane angeke kunisindawo. Thina fani sizenze into yethu singabantu basesintwini. Empilweni kufana uma udumisa umakhelwane ufana nomuntu othatha ivezandlebe athi libambe induku ekhaya. Kuyazila kwenziwa lokho. Nini nithatha abafana basentshonalanga nibayenza izinkokheli zakithi nikwazi ukuthi le nto niyenza iyazila, iyazila impela. Indawo yakithi kufanele iphathwe abafana bakithi namadodakazi akithi. Bendabeni ukuthi nithatha abantu le ekudeni lena abangakhuluma ulimi ningalwazi yikho nibona izinto zenu sezimagimigongo ziphansi phezulu zidirimakara. Yibo labantu abamosha lezo ngendawo ezaziphuma amanzi asaphuma imanzi ezazigobhoza amanzi asibagobhoza seziwomile. Inxa yokuthi nilethe okungabantu okukhuluma amalanguage angahambisani nawo akithi. Bantu bakithi asizithimbeni uNkulunkulu nathi uyasithanda. Mqondisi qina qina obe qhawe qhawe le ungazwa ngalaba abazokubiza zela bosisi uthi uyowenzani kini kujahana namagundwane right ulwela abantu bakini. Ngiyabonga Chris Gandhi awuthi ngingabe mude kakhulu baya danki
Studio 7 sanibonani nivuka njani nabalalethi. Ngisacela laphana kuleyani indoda ehlala ikhuluma lapho Studio 7 ukuthi uthi yena umqondisi kufanele ukuthi ayongena abambane loChamisa. Bengicela leyani indoda ithi yona uChamisa akabuye ezoba phansi kukamqondisi. UChamisa yena athi asilethele amasupporter. Amasupporter azovusa igembu leMRP libe likhulu. Angathi yena umqondisi afanele ayovusa igembu likaChamisa. Umqondisi yenene lakhe igembu. UChamisa yena why engathi yena akabuye ezoba phansi kukamqondisi amnikeze abantu. UChamisa abantu bakhe bonke bayovotela iMRP. Why engatsho kanjalo? Yazi abanye abantu ayi angazi. Ndoda hayi bese siyakucela ndoda maki ukuthi igaba lakho alivaleki. Hayi angazi ungalivalelwa umbani ukuvala igaba ndoda ma ungakwazi ukuthi ungathini akazabona.
Salibonani ku Studio 7 olibingelelayo ngumathuthu ekhaya ngisePlumtree. Ngiyezwa abalaleli bayakhuluma lapha ngendaba eZimbabwe abanye bathi kungani abantu basesihlonini besihlala eMandebeleni. Engicabanga nginami ingqondo lokuyana akusonto engasisiza ngalutho ngenxa yokuthi lathi sinje masingazibuza ukuthi kungani sikwamanye amazwe aphandle kweZimbabwe. I-answer sizoyithola thina ukuthi kungani singaphandle njalo zokuthola ukuthi kungani abantu basesishoneni nabo bekhona eMandebeleni. So ngibe sengithi khona umbono wami lapho ukuthi uma ungumuntu ofuna intuthuko ofuna ukutshintsha ofuna ukuthi ikusasa labantu abakulibe lihle kufanele uvote ungaceki uvote vote ngokuthi votela iqembu eliza kukhulula phambili. Iqembu eliza kukhulula abantu bakho nothi ungavota ngokuthi votela umshona kumbe umndebele. Kuzoba kungela nkululeko lapho ngoba akulanto ezabe iyisolution yenzakele. So bengijola ukuthi kufanele ukuthi sinje singabantu kumbe singama African sibe kwazi ukuthi iAfrika ivuswa yithi. Uma umbonile umshona esondela duze lawo lo umndebele esondela duze lawe kufanele likwazi ukuthi lishiye imbono ezayenza ikusasa lelizwe lobe ikusasa labantwana. But ingathi ubona umshona kumbe ubona umndebele ukuthi usithi lo kakhuluma ilanguage yami ngumshona kumbe lo kakhuluma ilanguage yami ngumndebele awuyakhi lutho, ufana lo muntu omindawonye. So ebengincusa kakhulu ebantwini bakithi ukuthi kabakulahle lokho ukuze ilizwe lihambe, ilizwe lethu liphumelele. Akumnandi lokho esikwenziwa kwamanye amazwe, sibonakala nje abantu abanelangqondo sibulawa. Okufanele thina sizisukumele sivuseni ilizwe lethu, siyekelani ukubhekana ngamehlo ukuthi kulomshona kulomndebele. Lokho angeke kusisiza ngalutho ngesituation esibhekane layo eyokuvusa ilizwe laseZimbabwe. Ilizwe laseZimbabwe lidinga ukuthi umshona lomndebele ngumvenda ngumthangana ngumnambi yayini kubambisane kukwazi ukuthi ilizwe lethu liyanga. Njalo sivote sibekwazi ukuthi ayivoti lethu lona litho, njalo impila enhlala kahle kuyini.
Ngiyalibingelela lonke bantu bakaNkulunkulu okukhuluma ngoBarnabas ephuma lapha empandeni ePlumtree kweZimbabwe. Bakithi kuyadabukisa kakhulu ukuthi impilo zabantu sezenziwa nje kwaba yinto nje enganakiwe. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubuntu kungakhathalekile ukuthi umuntu uvela kuliphi ilizwe, umuntu kasahlonitshwe, ubuntu bomuntu kabusahlanti basahlonitshwe. Ngikhuluma kakhulu ngizwisa ubuhlungu kakhulu, ngizwa ubuhlungu kakhulu ngomne wethu ufowethu. Kungakhathalekile ukuthi ngiyamazi, kodwa ngitshola ukuthi ngoba edabuka eZimbabwe ngizwa kakhulu ubuhlungu ngokubulawa kwakhe. Umuntu abulawe achiswe, into esesaba ngaka ingazange yavela sayizwa ukuthi umuntu uyachiswa. Abantu bembhekile bemkhangela umuntu egonyuluka esizwa ubuhlungu ekushiswa ngomunye umuntu angabufuniyo lobo buhlungu. Uyazi inkuthazo yami lapha bakithi ukuthi ngihlala ngisho ngithi mina ikhuba lenye indoda linandini, ikhuba lenye indoda uyathi usebenza uthole sokungena lokunye umuntu sefuna ikhuba lakhe ngendlela futhi esiphansi. Ayizizalo zase South Africa zifune ikhuba lalo lazo ngendlela ephansi kakhulu. Ya indlela yokubulala izobuhlungu kakhulu ebantwini bakithi beZimbabwe ukuthi kambe lesi senzo nxa sisenziwa emuntwini wakithi thina sithini. Yebo ngeke sikhulume ngoba vele sicelisile, kodwa ke okukhona ukuthi impilo yomuntu iqakathekile phambi kobuso bukaNkulunkulu. Ifu umuntu ezabulawa agongodwe ebukelwe ngabanye abantu esifa, ingani yona inyamazana nxa ungabuyithisa ayenzwa ngaleyo ndlela. Ngilethe ukudana kwami emndenini walaba abantu lonkosikazi wakhe umunye unyathi umfowethu osishiye ngendlela ebuhlungu futhi engasoze yafa yazwisiseka even one day. Bese ngisithi ke mina mhlawumbe ebantwini bakithi ngicabanga ukuthi leli lithuba kumele sisebenzise ukuthi mhlawumbe siye ekhaya njalo siyokubhalisa ukuvota, ngoba ngaphandle kokuthi sivote sikhulume sikufunayo lesingakufuniyo sikubeke laphayana, ngicabanga ukuthi sizakuqhubeka siloke sidubeka njalo nje. Abantu beSouth Africa ngezomzabalazo bancede kakhulu ngabantu beZimbabwe, kodwa ke namhla bajike bayenza abantu beZimbabwe baba yizinja. Ngakho ke ngithi mina maZimbabwe lamahle ngicabanga ukuthi leli lithuba yisikhathi sokuthi asibuyelele emakhaya. Kungangcono ukuthi uyofela kini kulokuthi ufele lapha ngale ndlela umfowethu afe ngayo ebuhlungu engeke yafa yasapotwa ngumuntu ophilayo, kodwa mhlawumbe isapotwa yibo beSouth Africa. Kubuhlungu lokho bakithi, kubuhlungu kakhulu bakho, kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu emndenini, kubuhlungu elizweni. Ngakho ke siyacela ukuthi ke bantu bakithi kungangcono sizibuyelele emakhaya siyohlala phansi njengalokhu kulungiselwa ukuvotwa, siyabhalisa silungiselwe ukuvota lathi ukuze mhlawumbe uNkulunkulu angangenela nathi sike ngenila ngasithola ukuhlala phansi sinethezeke. Akulunga ngokwenziwa ngama-South African. Impilo yomuntu iqakatheke kakhulu. Ngesilungu sithi thina every human life is sacred. Okwenzekaleyo I 100% condemn that, despite ukuthi South Africa ayisafuni abantu baZimbabwe. Asiyo ndlela ebingamela iyenze ithathe umthetho nje ufake ezandleni zama-South Africans bagongode umuntu ngale ndlela. Ngiyabonga balaleli.
Linjani lonke wasakazi bakaStudio 7 funa ngapha ngasemelisa, sibonga umsebenzi omuhle elisiphathela wona. Kungani inkosi ngalibusisa liqhube ngendlela eliqhuba ngayo.
ngiyabingelele khona ngale osamncedisi sadika ngiye khona ngale ngasebritshini besimukhwe umfowethu umadoda ngithi uvuya njani khona ngapho ndoda uqhina ukhokhobe sakamama jike sesejoseph angithi u-abraham ngijike ngisantumbana umfundisi wami ngibuye ngapha asentana umama ozala mina unalo pelani khokhobe ngivike i-COVID-19
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ne WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika amakhulu lamakhulu amasosha akwele Russia abonakale elubhekise kunyakatho yakwele Ukraine lapho okukhangelelwe ukuba lempi embi kakhulu. Amabutho akwele Russia asuka emadolobheni ambalwa lapho wacatshangelwa ukuthi abaleka amasosha akwele Ukraine ababalwisa ababengakucabangeli. Sixoxe lolandela izembusazwe weMelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Baba kanti mbona ngathi mina ayikapheli ngoba mbona ngathi lapha okungathi kwehlule engubonayo ukuthi iRussia ithathe ilizwe leliyana kumbe yenze amabutho awe Ukraine asarende ukuthi sebehluke. Bona ngathi lokho kubehlule ngoba kungathi strategy zabo babengathi bazagombolozela indawo enkulu bese bezama ukutshaya-ke bese bezama ukuthatha khonapho. Mbona ngathi kubehlule lokho ngathi bayangqenqa okunjengokuthi engxenye uthi wena nxa kuseZimbabwe laphana sebefuna ukuthi bayethathe iMtare bathathe i-East Coast liyana iMtare ngale ngoba sebehlulekile ukuthi bathathe konke ojolojo labo kezi ngaphansi ngapho. So ke mbona ngathi ayikapheli ungathi bayangqenqa lokhu bangathi bafuna ukuthi bahambise amabutho abo nganxanye ku-East Coast ukuze bayezama ukuthi balwe bekhona ngale. Kodwa ke ngibona ngathi i-Eastern Coast bebeke bayitshaya vele iminyaka leyedluleyo. Angazi-ke khonapho ukuthi kumbe sekuyukuthi baya-withdrawa laphansi sebenqenqa ukuthi sebephuma asazi njalo sizabona khonapho.
Ukukhethwa komkhulu wamabutho u-general omutsha ozakhokhela ibutho leli leRussia kungakutshengisani lokho?
Ya ngibona khonapho ukukhethwa kuka general lo mutsha lo ukuthi akhokhele laphana kuyikutshengisa ukuthi no kungathi izinto kazihambanga kuhle laphana khona njengoba khona okhe ngena kucasisa ngaphambili ukuthi babekhumbula ukuthi bona bazangena etsholotsho bahle bayephutshe eMtare kodwa-ke kungathi kwehlule. So-ke lo umaplana ugeneral lo ngiyabona wayeplane yona leyo ngiyabona nguye lo osesehliswa esikhundleni kufakwa lo omunye lo ongenileyo. Lo omunye ongenileyo nguye yabona wayestrategizele ukutshaya i-Syria. So ke ke bayamazi undoda ongathi ungathi ulochuku undoda wakhona. So ke ke asazi khonapho ukuthi yena uzakwenzani kodwa kangiboni esenza lutho ngoba utshaya i-Syria lokutshaya i-Ukraine kwizinto ezimbili ezehlukeneyo. I-Ukraine ikhangelwe kakhulu ngamazwe amaningi la abakhangela ukuthi kwenzakalani. So ke khonapho ke sizabona ukuthi uzakwenzani. Angeke atshaye njengeSyria. ESyria anti umhlaba wonke wawungathi ukhangele eceleni. Bona bezitshayela nje bezihlizela yonke into. Batshaya labantu abantukazana. Batshaya izibhedlela, batshaya yonke into kungela muntu okhulumayo. Lapha kukhangelwe sizambona ukuthi uzakwenza.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela izombusazwe weleMelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseTexas ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje lesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkundla yendizamtshina eRobert Gabriel Mugabe Airport ike yacishwa amandla kagetsi okwenze abanye bacabangele ukuthi amapholisa afuna ukubopha intatheli izindaba uHopewell Chingono obevela phetheya lapho akhuluma khona kubi ngohulumende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe nosuku oluhle.